sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 12 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimoto eImpala Car Hire kumele iveze umniningwano yohambo lwemoto ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa.
USheriff uyo sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobo.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenzisa ukwenzwa ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo oselukusibanga esibi kakhulu.
Ilokhu ingalandelwa ngezinye indlela kusho ukuthi lanxa amagetsi engabe elungisiwe kodwa ama-reservoirs kukhanya lokeluhlupho ngoba amanzi awabuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezigotshweni abantu bagcwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimoto eImpala Car Hire eHarare kumele iveze imininingwano yohambo lwemoto ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa kobulawayo. Umjehiwa wathunjwa ngabantu ababesezimoteni ezinhlanu, enye yakhona yatholakala ukuthi ngeyenkampani yeImpala. Inkampani eziboleka abantu izimoto zile michina yalezi nsuku eveza ukuthi umuntu uchayele waqonda ngapi ngasiphi isikhathi lokunye okunenginengi. Kodwa iziphathamandla zeImpala zala ukuveza ulwazi lolu zisithi lanxa zilalo azisoze ziluveze. Ngalokho amagqwetha kamjehiwa owahlukuluzwa wachaywa kwabuhlungu kwamalanga amathathu ngababemthumbile basa lolu daba emthethwandaba. Umjehiwa wathunjwa phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukuthi uzenziwa phambilini kwenyanga kaNtulikazi kodwa awusaphumelelanga waze wavezwa ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele abonakale kungakedluli amalanga amathathu. Sixoxele linye lamagqwetha kamjehiwa umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Pillar order. I-Anthony Pillar order le esikhuluma ngayo siyabe sithi cela ukuthi inkundla isincedise ukuthi sithatheleni ubufakazi obusendaweni ethize, indawo yangikhona ingakwazi. Enye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo. Ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesine iviki edlulileyo. So sesitholile ubufakazi lobu ngolwesine, sasesithumezela kwamanye amagqwetha athi esincedisana lawo aseHarare. USheriff uyo sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobu. Into thina esuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane. Ngesilungu engathi we are on our own. Ingatsha zikahulumende kazifuni ukusincedisa ukuthi information lesi esizidingela yona ibe yi-information ukuthi ngabe yibo abayidingayo. So kulokudana ukuthize kodwa nje sesitshilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inceko zikahulumende ziyabambeka. Ingatsha zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthini yizo ezenza uhlazo lolo. Ngakho-ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni. Ngoba labo imuli yangotawanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni. Ngakho-ke hhayi bayasinika amandla ukuthi sikontinue ngalo.
Kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyikuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani yeimpala iliphe amagama abantu abacethengela ukuthi bengaba bamthumba, lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtshehiwa abhadalwe imali?
Labo abayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kufuze babotshwe, bahambe enkantolo, inkantolo yehlaziya ubufakazi. Ngakho-ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikubhuthule, ngoba okwenzakale kutawanda kungenzakala kimi, kungenzakala ku-anyone. Ngakho-ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili, $18 million, ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali nje kuphela. I-Commission yezokhetho e-ZEC yazise ngeviki yonale ukuthi ilizwe selingaqhuba ukhetho kulandela ukwesulwa kwesinqumo esathathwa ngenyanga kaMabasa sokuthi kungenziwa khetho elizweni ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ngomvulo omgcini isihlalo we-Commission ye-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthe zonke izikhala esezikhona ezedlula amachumi amabili ezamalunga edale lephalamende kunye lamakhansila kuzamele zivalwe mhlazi ku-5 ngenyanga kaMpalakazi kuwona lo umnyaka. Iningi lezikhenxe lezi ezingamachumi amabili lanye zadalwa ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance ngawebandla le-MDCT leli lodwa umnumzana Khila Zivu owaxotshwa kubandla le-ZANU PF. UChamisa eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi i-$18 million ezasetshenziswa kukhetho ibingaphathisa ezibhedlela okungelamithi lokuphathisa ukutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Lokho kade kwenziwe iZEC, yakhumbula abantu bake bakomplaina bekhala ngokuthena iZEC isisuspende iconstitution ngenxa ye-COVID-19. So angibona nje kuqondile, kuyinto eqondileyo eyenziwa iZEC ukuthi kubuyelwe ukuthi constitutional democracy eyiyo enikaza abantu amalungelo lamandla ukuthi bakhethe abameli babo. Nxa kuthe kwenzakala ukuthi kube lommeli oshonayo kumbodi kholiweyo, izikhexwa lezo zigcwaliswe ngokhetho. So abakwenzileyo kuyinto eqondileyo, kuyinto esemthethweni. Okwemali eshotayo, imali ivele ihlalisile leZimbabwe, kodwa idemocracy ivele iyadula. So ke kumele ukuthi kayidingwe leyo mali, ukhetho lenziwe ukuze silandele okuthiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzahamba njani impumela yakhona? Ubona ungani ibandla le-MDC Alliance liza visela na izihlalo ezathathwayo ngenxa yalokho kuthiwa i-recalling?
Angiboni ibandla le-MDC Alliance liphumelela. So far kuma-by-election wonke asenziwe it's on record ukuthi belivele liyadliwa, liyanqotshwa nxa kuma-by-election. And kathesi futhi baku-West State bahlakazekile, bayalwa bodwa, abanye ba-confused. Angiboni bephumelela ukuthi banqobe. Ngakhangela lo khetho lweHarare olwenziweyo oluwinwe nguMafume. I-MDC Alliance ificine ifilter umuntu uMafume okade ovele kahle kahle suka ku-PDP ekade ndayibithi. Ungakhangela le margin yangkhona awine ngayo, kuyatshengisa ukuthi into zakhona kazihambi kahle. And by election MDC Alliance kathi sibone lokholthat u-treasurer sithi kabala mali. So kuzaba yinxanxanxa sibili inqola yamadonki. Bangawina lapha laphana kodwa kuzaba nzima. Ingakhohlwa ukuthi kobulawayo kwayekwenzakala into enjalo after ukhetho ka-2013 ngemva kokurecallwa kwabo Gordon Moyo labanye nguTsvangirai izano PF yaziwinela nje ulula.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakwabulawayo. Intambo zikagetsi lezi ezintshontshwayo ngezihambisa amandla kagetsi kuzitiji zokuhlambulula amanzi. Amanye amalokishi abikwa esenelise yamaviki amabili engela manzi ngesikhathi lesi kule gcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi udubo lwamanzi lunjani lezinsuku.
Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kathi sisiyananzelela ku-social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi. Akhanya engahlambulukanga amanzi, akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapicture avela kuzakhamize ezihlala kulimango yemahathula. Bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu, abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. So ke kulalolo hlupho esilunanzelela ukuthi indaba yamanzi le inzima, sikwazi umba okwenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo, kodwa okuliqiniso ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli veve. Siyananzelela abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala, abantu vele sebesesaba.
Ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi. Singase silungisiwe yini isitishi lesinjalo, sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi nayi water shedding kuleyo ekuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakoBulawayo ubetshile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka, avalwe kwesikhathi eside, kube sokunikwa ukuthi iprogramu yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule ama-cables atshentshwe. Ngokunjalo amanzi akoBulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko besokunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye i-advert etshengisayo ukuthi amanzi, ukuthi amagetsi la atshentshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lohlupho lokuthi ama-reservoirs lawana ukuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservoirs ukuthi abuye ngapha, ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa wakathi samanzi aloke lohlu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhonale koBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula, lamlela ndwandwe.
Iningi labazali besigaba sezansi emaNdebeleni likhathazekile ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okulakho ukudala ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi iningi labafundi ezikolo zemaphandleni likhangelelwe ukuthi libuyele esikolo kumaviki amabili alandelayo. Kodwa abogatsha lwezemfundo bathi balohlelo lokugebha izikotsho ezikolo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikole eziningi zemaphandleni kulesi sabelo kazilazikotsho okudala ukuthi abafundi behambe imango emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudala ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosazana Gertrude Mhlanga weGohole kwa-3 eMatobo uda kulo okubonakalayo sokwenziwe ezikolo selokhu kuqhamukele leli gciwane.
Okwamanje ezinye izikolo lokhu ezisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho, izikotsho ezihlanganisela le-communities, ezinye still lokhu kunjalo kungela manzi. And ngibona yani izikolo vele ezilamanzi especially emaphandleni is less than i-half yazo. So angazi ukuthi ngezixwayiso ze-COVID kungabe sokulungela yini ukuthi izikolo zingavula.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi Thando Mawuba wayematenamombe kuthule eGwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima, angiboni ukuba zisezilungele ukuba zingavulwa, ngoba into engiyaziyo engileshuwa layo zonke lezo zikolo ezikutholileyo ngama 20 liter buckets adonethwe yi-UL Division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela abezikolo ukuthi babaxotshe. Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo, njalo bathole i-counseling bengakabuyeli esikolo, njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
Unkosikazi Juliet Giwane ngumqondisi wenhlanganiso lelo amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi bayalamukela inyathelo oluthethwa ngurhulumente lokuthi amantombazana azithweleyo aqhubeke ngemfundo, kodwa kunenge okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundise kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise amatitsha, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi uyisigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele. Umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthakula uhulumende sekwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka landani asikakubone ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvulwa kwezikolo, kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo, ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu, bekumele lezi zikolo zivulwe phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye nevela kuye kuphela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko okugatsha lwezemfundo yaphansi, umnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotsho kuzikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide
work. Dathi njengogatsha lwezemfundo silesifiso sokugebha izikotsho ezingu-729 nxa singathola imali okwamanje sile $30 million enela ukugebha izikotsho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 balls.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu Albert Ncube.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngisho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela. Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezinsuku kungavulwa amabhokisi lokutholwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi yinto ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube, yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Nkomo.
Likhala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu ikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi maye sefika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje kuhulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyaba kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshwe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungezake kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasenakudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabengabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babebone omunye obuye lesihlobo hhayi ukuthi imota nje ibuye lo mtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu ukuthi bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba huye kambe kumbeni uphambanisekile. Uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lo mufi ukuthi engaba nguye na.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bayafaka sifula ama-mask izigubhu zikhona yonke indawo eminyango la kuma-toilet hawu siyazama sibili labo gogo yathola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabo usuvalile silawo sifula ama-mask ongalawo siyafaka amaqhingu akula problem.
Emabhawa lapha nxali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapho hhayi kuyaba kuthelelwa lezikomitshini kunathanathwa hhayi ngoba kuye siyatshelwa khonapho omunye lomunye abe lekomithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha hhayi siyazama sibile ukuzivikela plase sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela siqine esintwini kakhulu ntungamisi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhokhulumende bengasizwela kukhonoko yisicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi yimuncube ngedwa abaningi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumahulumende ethu wonke esiyakhelane lawo yisicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yalitidumo mase buya kungalawa akakibo akududuzeki kahle.
Lo ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. Ubekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungamile Nkumo.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni ohlala eLuveve. Sihlaziya ukukhathaza abesifazana labantwana ngesikhathi se-COVID-19.
Ngiyabonga Sithandekile, lichona njani balaleli emakhaya? Ngiyalibingelela. I-COVID isichiye siphakathi kobunzima obumangalisayo. Okokuqala njengabomama labantwana kumele sibe le mali. Manje emabhenki akulalutho. Siyavuka ekuseni mhla kuthiwa kuyaholwa ngo-4. 9 o'clock babe besitshayisisa ukubana kakulazimali emabhenki. Besincedwa ngama-supermarkets ukuthola i-cash ukuze phela ugade ubuye endlini. Wenzele okunye okudinga imali okunjengabo zigayo, i-transport
lokubhadala nje isikweleti indleko yabo zithethe kwabanye. Kodwa konke lokhu sesisehluleka kubana sisebenze sithini, ngoba ema-shop, ema-supermarket abaselayo i-cash bakuhle bakulandulela ukuthi abalalutho. Kodwa sokumele ukuba sibagcine ezindlini ngenxa yawo nalo mkhuhlane. Banabangani babo ababuya bezodlala labo, sokunzima ukuba sibavumele ukuthi badlale bendawonye, ngoba uyabe ungakwazi ukubana obuye lalo mkhuhlane nguphi. Njalo kuthiwa sibafundise ngemakhaya imisebenzi yesikolo. Imisebenzi lesithandekile iyafundelwa. Xa ungafundanga ungakwazi ukuthi umntwana ubanjwa njani, kuba nzima ukubana umfundise. Amanzi anjengawo sesithwele nzima kakhulu, ngoba i-COVID ikhuthaza i-cleanliness ukuba sigeze izandla, siwatshe impahla, lezambuzi zihlale zihlanzekile. Sizakwenza njani sikuphumelelise lokhu, ngoba amanzi kawasekho ngitsho. Sesithwele nzima kangaka ngamanzi. Okunye okusikhathazayo sithandekile yikuthi sihlezi akusasetshenzwa, kodwa ukudla kumele kudliwe, kuthalakale ukudla. Sokunzima kangaka ukuthi aluba uhulumende wethu uyasisiza asinike ukudla njengabomama ukuze sisize labantwana bathole ukudla. Kulenhlanganiso yebo esizibonayo lapha lalaphana ezinceda abantu ukuthi bathole ukudla. Kodwa ke abaniki abantu bonke, abanye bayeqiwa ngokuthi kuthiwe bayathola. Khathe simna ngingamboni umuntu otholayo.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo sithi abantu abakho bagula ngenxa yamanzi abikwa ingcolile khona ngapho elokitshini leluveve. Omunye waze walaliswa esibhedlela njalo wawutshengisa ukukhathazeka langabanye abantwana. Solunjani lolu hlupho olwamanzi?
Abantwana laba asikwazi ukuthi kwathini emathunjini. Balamba kakhulu, ukudla kwakhona yikho kungekho esikhuluma ngakho. Sicela ukuncediswa shuwa ukuze siphile, ngoba sacina sibanjwa emkhuhlane eminingi siba le-stress. Kanti ke bona abantwana futhi bale-trauma, balaliswa ezibhedlela, babona abantu besifa phambi kwamehlo abo, bagula, baswela. Abanye babeqalisa ukulala esibhedlela ngaleso sikhathi. So ubunzima abahlangana labo kangaka bekumele ukuthi aluba kuya-organizewa kulungisiswe i-counseling, bakhanselwe kukhanye lokubana bacabanga njani, kambe babuyele yini ku-state of izingqondo lokuphila kwabo ade beyikho khona ekuqaliseni. Lokho bekusikucela ukuthi ama-experts akwaziyo ngabantwana abakhangele ukuthi ngemva kokugula lokho kubuhlungu kangaka, kambe baseyibo yini abantwana esasivele silabo, kumbe kukhona oku-affectileyo. Ngoba uyakhangela umntwana wakhona ubone kwesinye isikhathi ukhuluma laye engani kakuzwa vele lokuthi uthini. So siyadlinzeka kangaka sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okonakalayo, ngoba abanye bayakhanya ngeskini, abanye amajwabu abanjani, pho ababe belimalele ngaphakathi baza kwenziwa njani. Sicela ukubana sisizwe, sincediswe, siyenzele imihlangano, ngoba lokho kwagula abantwana sikhanya nje sesingabantu abalahlelwa eceleni okungani abazange bahlangane lobunzima. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi ibusise.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Petronella Mgonyi ohlala eluveve. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba wakobulawayo usunqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota ye-Impala Car Hire kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa. Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali ngamadola ezigidi ezifika phose ezingamashumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.